Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 10 Ncwabakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abalimibhobho engekho emthethweni kumele bayihambise emapholiseni njalo abasoze babotshwe kumbe ukubuzisiswa ukuthi bayithola njani lezi zikhali. Isikhathi esibekiweyo singakedluli.
Angiboni ukuthi kuzaphumelela lokhu uhulumende akuzamayo. Izigebengu ezivele zisebenzisa izikhali ukubamba inkunzi ngeke nje zivuke sezihambisa izikhali kuhulumende.
Igqweta likankosazana Mary Mubayiwa, unkosazana Beatrice Mthethwa uthi uzaqhubeka ngemizamo yokuthi uMbayiwa aphiwe ipassport ukuthi aye kwelatshwa phandle kwelizwe ukuze angaqunywa izandla zakhe ezihlaselwe ngumkhuhlane.
Okwesibili ukuthi aphiwe ipassport yakhe ukuthi akwazi ukuya eSouth Africa athole i-second opinion le ayifunayo.
Umumo uqhubeka usiba mubi kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eziqhubeka zidudulwa ngamandla ngamapholisa.
Khona bezabulawa abantu, ngike ngabona kutshiswa imikhukhu kwenye indawo ukuthi kuyafika abantu lapho abahlala khona kutshiswa. Okungasafunekiyo yikuthi awusuye wakuleli lizwe.
Inkampani ebona ngohlelo lokuphatha lokuphaka kwezimoto edolobheni lakobulawayo A23 Investments ithi izabandulula indlela okubhadalwa ngayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abalimibhobho engekho emthethweni kumele bayihambise emapholiseni njalo abasoze babotshwe kumbe babuzisiswe ngokuthi bayithola njani ngesikhathi esibekiweyo singakedluli. Lokhu kwaziswe isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi izolo. UNyathi uthi labalimibhobho eyangeniswa elizweni ngudlu ivela kwamanye amazwe kumele bayihambise emapholiseni. Inyathelo leli liza ngesikhathi izehlakalo zobugebengu obenziwa izigilamkhuba ezihlomileyo ngemibhobho zisanda elizweni njalo lezathengwa okusemthethweni zisetshenziswa okungekho emthethweni. Kumaviki amalutshwana asanda kwedlula, omela iMadobo South edalele iPhalamende umnumzana Saul Mahalima ubonakale elombhobho enyathele untombazana esifubeni. Kuthi eHarare kulojaha osakhulayo uTafadzwa Murengwa obulele intombazana yakhe ngesibhamu wasezibulala laye ngetshefu. Izehlakalo lezi abanye bathi zitshengisa ukuthi izibhamu sezitholakala lula elizweni. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amanyathelo okuzama ukuthi kubuthwe izikhali ezisezandleni zezigebengu aqondile. Siya kubona kusenzeka kwamazwe ahlukahlukeneyo ukuthi uhulumende baphe lokho kuthiwa yi-amnesty ukuxolela abantu abangabe belezikhali ezingekho emthethweni ukuze bazihambise kuhulumende. Ngakho-ke la amanyathela aqondile ukuthi abe khona benze khona lokho abakwenzayo, ngokuba siyananzelela ukuthi kwandile kulamalanga ukubanjwa kwenkunzi, kubanjwa ogogo labokhulu, abantwana abancane, izitolo, kubanjwa imizi, kubanjwa amabhenki, kubanjwa zonke nje indawo lezi lapho okutholakala khona imali, uyathola sekulokufa kumbe sokubanjwa inkunzi. Ngakho-ke izikhali lezo zimele zisuke ebantwini abanjalo.
Ubona iphuma ngobunengi limpopo yini Ncube? Ngitsho lezi gebengu ezibamba inkunzi izisiza phambili ziyihambisa emapholiseni.
Angibona ukuthi kuzaphumelela lokho uhulumende akuzamayo. Izigebengu ezivele zisebenzisa izikhali ukubamba inkunzi ngeke nje zivuke sezihambisa izikhali kuhulumende. Ngokuba abantu ababamba inkunzi ngabantu abazinikele ukuqhubeka bephila yona leyo mpilo. Izizathu zabo zinengi kakhulu ezenza ukuthi baphile yona leyo mpilo. Akulula ukuthi basuke bahambise izikhali lezi. Sasikubone kuzanywa kwamanye amazwe. Yebo kahamba abanye bayahambisa izikhali kodwa izigebengu zona ngokwazo. Hayi ziyazi. Gcina izikhathi ziqhubeke zisebenzise. Ngakho ke angiboni ukuthi kuzaphumelela lokho abakuzamayo ukuthi abantu bahambise izikhali kuhulumende.
Ikhona kuyini okungenziwa Ncube ukuze kuqedwe udubo lobugebengu, udubo lwemibhobho esigcwele ebantwini?
Izizathu zokuthi abantu babe lezikhali ezingekho emthethweni ziningi. Amabhoda ayavuza, imingcele iyavuza, izikhali ziyasuka eSouth Africa zisuke kwamakhelwane zingene elizweni, ezinye zivela kubo Mozambique, ezinye ziphuma ezinkambeni, emasotheni lasemapholiseni labanye abavunyelwe ukuba lezikhali elizweni. Kanti ke ukusetshenziswa kwazo kuhambisana lendlala esiyibonayo, abantu bengaholi, abantu bengelakudla, abantu bengela school fees, bengela rent, ngakho ke ubona sekubanjwa kakhulu inkunzi. Ngakho ke unqanda lokhu kuyikuvimbela ukuthi izikhali ziphume emasotheni lasemapholiseni, izikhali zingene elizweni. Kanti ke njalo kuyikuthi abantu bangabi lesizathu sokuba lalezo zikhali lokuzisebenzisa ngaleyo naleyo ndlela abazisebenzisa ngayo.
Hello ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Igqwetha elimela unkosazana Mary Mubayiwa owayengunkosikazi kamongameli welizwe umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, unkosazana Beatrice Muthethwa uthi uzaqhubeka ngemizamo yokuthi uMbayiwa aphiwe incwadi eyokuya kwelatshwa phandle kwelizwe. Umthethwa wahlengezela inyembezi ngolwesihlanu olwedluleyo eHarare ngemva kokuba umthethwandaba wethule incwadi yokuthi uMbayiwa abotshwe ngoba ehluleke ukungena emthethwandaba. uMbayiwa wayekhona emthethwandaba kodwa ngenxa yokugula wayengenelisi ukuqansa amastairs ukuthi ayethoniswa. Odokotela bathi nxa engadinganga ukwelatshwa phandle kwelizwe kuzamele aqunywe isandla sakhe esibhibhidlayo esesidlekile ngomkhuhlane osuhlasela lenyawo zakhe. Imfanekiso esebulenjini itshengisa isandla sakhe esokudla sesidleke inyama okokuthi ithambo selikhanya lenzipho sezixathuka iminwe ivuvukile. uMbayiwa wetheswa icala lokuzama ukubulala uChiwenga kodwa yena uyalandula leli cala. Abanye bathi uChiwenga osethethe uMiniyothabo Baloyi njengoba engumphathi ntambo wezempilakahle ngabe uyadelisa inhliziyo amxolele unina wabantwana bakhe uMbayiwa ukuze ayekwelatshwa phandle kwelizwe kodwa yena ukhanya engafuni. Unkosazana Mthethwa uthi isinqumo sokuthi uMbayiwa abotshelwe icala lokungayanga enkantolo yena ebekhona samdabula inhliziyo kakhulu. uGeina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lo Mthethwa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Well, I mean, firstly, the idea yokuthi umuntu ogula njengoMary should be arrested and put in custody and placed before a magistrate. A condition where can't come to court. And umama lo, ubu physical pain, ubu psychological pain, ngoba abantu bakhe kababoni. Ngizifaka ezicathulweni zakhe ukuthi, honestly, a woman who has not seen her kids for 32 months, now she must be arrested because uyagula, akakwanisi ukuhamba ama-step court. Ngiyazibuza ukuthi am I a facilitator of this injustice by being part of it? Uzibuza imibuzo eminingi ukuthi konke lokho okwenzekayo shuwa-shuwa i-justice le engiyo engi-part of yiko wangikhalisa shuwa. Namanje I'm still very pained by this whole nonsense.
Manje uza njani owanamhla?
Uyazi wake waba ku-hospital ngelinye ilanga wangabuye kwathiwa kabuye noma egula noma enjani kabuye. Sagcina sesihambe ne-ambulance. Behla o-magistrate bahamba bamulanda khona eku-ambulance. Kukodwa nje kona lokho it's something I haven't seen. I've been a lawyer for 41 years. And ukuthi umuntu obonakalayo ukuthi uyagula, ugula okunje, wabuya e-court on Friday. But umamakhe could not take it. Umasitele sama-flight high 2 ukuthi angene ku-court. Sasikhona samtshela umajistrate wakhona. Umajistrate wakhona ungumama futhi ukuthi ukhona uphansi ngaleyana emoteni. Kakwazi ukubuya phezulu ngoba umamakhe kakwanisi ukumthwala physically ngoba amalisi e-court kasebenzi. Umajistrate wathi uyawazi umthetho ukuthi umuntu enganikwanga imvume yokungabuyi vele uma engabuyi vele thayi warrant. Uyazi ama-prosecutors kayi-aplayelanga i-warrant leyani. Umama lo kathi simtshela loko wathi let me go and think about it for 10 minutes. Wahamba almost an hour waphenduka lapho wasetsho loku ukuthi warrant of arrest. Ama-prosecutors enga-aplayanga ngithi ukuthi sifuna i-warrant. I-warrant ngeyomuntu ongabuyanga e-court ngenhloso ngoba engafuni ukubuya. Willful default and yinto le eke yenziwa for the same person by male magistrates abehla phansi some remander phansi nalaphayana. So uyabona ukuthi lokhu kakusasi justice. Kusebenzisa i-justice ukuthi abantu balwe ama-personal battles angafanele ukungena e-court. And for me it's abuse of the law.
Manje lifuna ukwenzani ngathi nje nxa siqhubekela phambili lifuna ukuthi lenzeni ukuthi athole uncedo aqale asile engakabiselwa futhi phambi komthethandaba.
Naturally I'll have to be going to the High Court for a number of issues. Firstly, ukuthi warrant le isethe aside ngoba vele it was a regular issue. So okwesibili ukuthi aphiwe i-passport yakhe ukuthi akwazi ukuya e-South Africa athole i-second opinion le ayifunayo.
Alo ke ngunkosazana Beatrice Mthethwa ayigqwetha ubexoxa ecingweni eseHarare logeyina kumede Saidi oweStudio 7. Umumo uqhubeka usiba mubi kuzizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa eziqhubeka zidudulwa ngamandla ngamapholisa. Leli nyathelo lamapholisa likhanya litshotshozelwa iziphathamandla zebandla le-ANC ezithi abokuza kumele baphume baphelele kulelo lizwe. Abembi begolide abenza umsebenzi lo bengelamvumo abathiwa ngozamazama yibo abathwele nzima kakhulu ngoba babanjwa bakhululwe impahla batshaywe kabuhlungu andubana baqhutshelwe amapholisa. Edolobheni le-Johannesburg kubikwa lakho kuyisiphithiphithi abantu bokuza bebotshwa mahlayana. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Moses Nhlanhla Ncube saqala ngumbuza ukuthi umumo unjani kwele South Africa kudaba lokududulwa kwabavela kwamanye amazwe.
Baba Gande, umumo umubi kakhulu. Yilokhu ngesilunga bathi khona ukuvolatile. Umumo khona unzima kakhulu lapha kwele South Africa ngoba umuntu wonke okuza usesaziwa njengomuntu olecala. Kungaze kungathi kusetshenziswa igama elithi khona abantu abangekho emthethweni. Kodwa okwenzakalayo kunzima kakhulu ungakhangela ama-video uthola abantu bechawe kulamadoda akade echawe enqunuliwe loba sebengena emoteni yamapolisa abantu baphethe izigodo bayachaya amapolisa khona khonapho kunzima kakhulu into engakaze ibonakale lokhu emhlabeni ophucukileyo
kuseyafika ukhetho ubona kungaba njani
ye into le isiyindlela yokuncintisana okwepolitiki ukuthi laba abezombangazwe sebegijima ngayonale indlela ngicabanga ukuthi kukubangelwa kakhulu ngokwenzakeleyo ngeaction SA egugquzela ukuthi abantu bona laba abantu bokufika kabachawe kabaxotshe bangaphiwa amaphepha kubonakale kukhetho oludlulileyo ke ingathi ke iya kula iyadlondlobala iAsian SA so sesibona ke le ANC isikhulumeli sabo uPule Mabe ubekhuluma esengumuntu okhuluma kabi kakhulu ngabantu abangayisibo abe South Africa balapha ekhuthaza ukuthi kabaxoshwe bangaphiwa amaphepha kusetshenziswa igama lokuthi ngabantu abangekho emthethweni okungayisikho qinisi ukuthi abantu bonke ngabangekho emthethweni so ke njengoba kusiza ukhetho luka 2024 kuyatshengisa ukuthi umnyaka ozayo kuzabe kunzima kakhulu asazi ukuthi umuntu ongayisiwe wakulelizwe kakhulu umuntu eZimbabwe ukuthi angawuqeda u-2023 ephefumula kusiyafika ku-2024 akuthembisi ngoba i-ANC ibiyingenye ibilibandla ebelingathi liyancedisa ekuthini kuvikelwe abantu bokuza so lokho esikubonayo kuyadanisa kakhulu njalo kuyethusa
bakhona yini asebecabanga ukubuyela ebaye ekhaya ngenxa yomumo wona lo
iye bakhona abacabanga ukubuyela ngingathi abantu badidekile baya kucabanga ukubuyela baphinde futhi bakwesabe ukubuyela besesaba ukuthi bazaphila njani ngoba umuntu nxa isithu yacabanga ukuthi ube semsebenzini yewona lo akadekiwe kuyo okudliwa kuyo acabanga ukuthi nxa isikha ukuthi uzaphila njani njalo abantu kunje abulomlando ukuthi kufuneka abantwana bayesikolo kufunekani so abantu bayafuna ukuhamba kodwa bahlutshwa yikhona lokho kodwa ke ngendlela okwenzakala ngayo ngoba abantu ngikhona bezabulawa abantu ngendlela okubonakala kusenzakala ngayo ngike ngabona kutshiswa imikhukhu kwenye indawo ukuthi kuyafika abantu lapha abahlala khona kutshise okungasafunekiyo yikuthi awusuye wakuleli lizwe njalo le misebenzini sokuvaliwa amaphepha kawaseku
Hello ke ngumnumzana Moses Nhlanhla Ncube isizalane seZimbabwe esihlala kule South Africa ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa Inkampani ebona ngohlelo lokuphaka kwezimoto edolobheni lakobulawayo e 23 Investments ithi isebenza katalala ukuthi abachayeli bezimoto ababhadala idola elilodwa ukuphaka benelise ukuthatha intshintshi ukuze bayebhadala kwenye indawo bengasuka isikhathi singakachayi. Lokhu kuvezwe ngumgcini sihlalo walinkampani umnumzana Lizwe Mabuza ekhuluma emhlanganweni obuqoqwe lekhansili yedolobha lakobulawayo eyiyo esebenza lalinkampani. Kulumkhosi inkampani le inikeze abaswelayo asebeluphele kanye lezisebenzisayo ukudla ukugoqela impuphu indumba lamafutha ukupheka imota ibhadalelwa idola lemelika elilodwa ukuthi iphakwe okwehola elilodwa kuphela ngelanga omunye umhlali wakobulawayo wamangalela inkampani le emthethwandaba ngalolu daba Ukucubungula lolu daba usithandekile emhlanga uStudio 7 uxoxe lomnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMatabeleland Institute for Human Rights obheke lolu hlelo ngelihlo lokhozi
Okuqala yona vele uhlelo nalolo lweparking esilalo kobulawayo luthele ubuya indlela oluthengiswe sachazelwa ukuthi luzaba yilo lona le ndlela olucine lusenziwa ngayo kube izinto ezimbili ezingafananiyo njalo ezingahambelani sithe sisizwa yilabo abakhokhela idorobho ngalolu hlelo bebethi inkampani le izabuya le parking system esophisticated esebenzisa itechnology yalezi nsuku ngokunjalo ngokunjalo kodwa simangele sesinqasile buya sokusebenza khonoko ukuphosa kufanele khonoko vela kade kukhona okwabo ma blue ka city council bona laba kade bevile bebhadalisa abantu okwesibili ke ngingakutsho ukuthi khathesi bebelayo nalo ihlelo lokuthi umuntu uyabhadala uyangena afake abhadalisa idola even ungasebenzisanga isikhathi esifika ihola ubhadala kuphela idola kuba ibuqili lobu lobugwelegwele ngoba bona bathe idola ngehour mina ngingasaphaka ngehour akusamelanga phela ngibhadaliswe idola kumele ngibhadaliswe imbijana elingana lesikhathi sami ngingabeka ngalendlela ungathi wena ilofu yesinkwa idola ubusungithengisela ihalf yesinkwa akumelanga unjaji idola kumele unjaji phela ihalf yedola ngakhathi sesebe sithi bazathuthukisa isystem yabo kube njalo ye kuyinto enhle leyo ngoba vele into esiyikhangeleleyo asibatshayeli izandla ngalokho ngoba vele yinto kade bekumele beyenze lasekuqaleni ibe yindlela engarobhi abantu engaqilibezeli abantu ngesikhathi sokupaka balungisise amaphutha abo barayithi bawalungisise vele bekumele behambelanga bawenze lasekuqaleni bekumele basebenzise isystem evuma khonokho asebesithi bazakwenza khathesi
ikhansili yakobulawayo ithi uhlelo lolu ndawo luzalungiswa kuphela abantu bese belusebenzisa ngendlela abafuna ngayo bakhona yini abanye abavele bengafuna ukuthi bebhadale idola ngelanga
kulabantu akade sebechiya imota zabo edorobheni sezihlala edorobheni khonapho zihlala kumaparking nalawo zafa kudala zichiywa khonapho sihle imota ihlala inyanga kumbe inyanga zize zibe ngaki sokusingcolisela idorobho sokusenza izinto kube le ndawo zokugangela njalo njalo ungananzela ngokubuya kwe-TTI kuphelile konke khonoko kukanti njalo abantu kulabanye ababuya emsebenzini bahola imali ezincane laye sowaseva wathenga imota khathe sisedinga indawo yokupaka kakula ndawo yokupaka ngoba ngakwanisa ukuthi abhadale idola ngehour okutho ukuthi ngelanga sokufunakala i-$8 ungananzelela vele umholo wakhe uyabuyi-$40 or $50 ngenyanga ehliphele ngeviki engikutshoyo-ke ngalokhu yilokhu ukuthi i-city council ne-TTI kumele benze kube le ndawo lapho esingapaka khona kungabi idola idorobho lonke per hour akube lezinye indawo mepheze 50 cents an hour ngokuya ngokuya edorobheni ukuze si-accommodate umuntu wonke ukuze idorobho lethu libe lidorobho elivumela umuntu wonke ye i-system ye-parking iyafunakala eqinisweni asingeze saba lidolobho elakompuzi idlemini omunye lomunye wenza umathanda kodwa lakho futhi phela singagijimisi ukwenza imali mtshokotho sikhohlwe ukuthi lona leli dorobho lakhiwe ngabantu ngitsho ukuthi kakube le ndawo lapho ahlezi okusala kuyikupaka mahara kumbe okulokupaka okuchiphileyo kakube nezinye izikhathi phela ezivumelayo ukuthi esikithi ngesikhiwa i-flexibility ukuze abantu benelise labo kuke bazi phela ukupaka phakathi kwedorobho bathenge kalula ngoba sizagcina sisiba nobusela bokugqekeza ezimoteni ngoba base bekwazi ukuthi uchiya imoto ekucineni kwedorobho wena uya ephakathi kwenziki yedorobho ukuthi ukuthi ukuhamba kuphela kuzakuthatha 30 minutes so nxa uchiya imoto abafana basala begqekeza le ntshontsha imoto yakho uyathi uphenduke uyathola kungasela moto zonke lezo zinto kumele zikhanyelwe zinazelelwe ukuze idorobho lisebenzele umuntu wonke.
Alo-ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights, obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi abatshayeli bamateksi ababili babanjwe inkunzi bathathelwa imota zabo nemali edlula $300 kuzehlakalo ezehlukeneyo ezimbili e-airport le-Glendale. Iphephandaba le-Chronicles lilodaba lokuthi otsheketsha sebehlasele isigaba semapanzure esigabeni sezihlabane badala umonakalo omkhulu kakhulu eduzane lenjanji eya egweru. Okwamanje ke sizwe amazwi enu elisithumele ngeWhatsApp.
Sizindle ngabe linjani ithokazi omuhle ngizindlela ngisidini ngifana waphansi nelesigodini okwamanje ngikhuluma ngilapho umzansi efunafuna ngilo mbuzo lapho kubantu besizesila abahlezi besisola beze bethukile umqondisi engangezanga lutho ezama ukuthi esize thina abantu bemathebelilini ukuthi kanti aliboni na ukuthi umqondisi yalisiza lapho uyasiza sonke abantu bemathebelilini ngoba siyazi lokhu umthani 2023 zona akubuzwa futhi lokhu kaloba uma silalela ama-voice note kwesidide sezini lapho abantu bezanikhivu sinisilo mnyako kuqalela bafikile 5 abafiki abalandeli abaningi bakhona be-CCC labe-MRT into esiyaziyele so ngombuzo laphana ukuthi njengoba uchanisezo yini uzokhona yini ukuyikhiphizana njengoba khile isuola lithuka lomqondisi laphana ukuthi uchanisezo uzokhona yini ukuyikhiphizana liyazi ukuthi ingezele kakhulu kanjani ukubizi lenkosi thina abantu ntomathelelend iyilizwi lenkosi leli elikhulumayo ukuthi hhayi akuqini ilizwe laphana abantu abaningibabe libezongena ngelalele masini kodwa ngoba singekayo inkosi abantu basabalele nje badofila bayazi ukuthi abazazi bona ukuthi vele kahle kahle kwangoba so siyacela ukuthi likele ukugxeka imfundisi uma lilandele isisisi lilandele kahle kodwa lingathuli i-MRT ngoba izama ukuthi isize thina. Ngiyabonga njalo.
Salbonani, salbonani basakazi ka Studio 7. Thina siyaphila ngaphelupani. Siyabezwa abantu bakaNkulunkulu bayakhuluma. Ye, ngabe qinisile abantu be-MRP laba kodwa okuyikho silo liqinisa ngabe sitho njalo sizahlala sibuswa izani kokuphela. Kakusiqiniso lokhu ukuthi umnangagwa lochamisa into eyi-1. Bangaki abantu bakachamisa abasentolongweni lababulawayo. Kambe abantu bengathi bengabantu bayo bayiwani bengabulalana ngalolo hlobo hayi asike sithiyaneni lalokho bantu nxa sifuna ukuphuma ekuzimeni lobo ekuzimeni lobo esilaba ngezani kusukela ngo-1980 asimvotheleni uchamisa kuphela singakhuluma sithini sikilizwa liqunywa liqunywe lokho nje ingxoxo nje ezaphelela emoyeni umlilo wamaphepha ongayindawo udalazela ubani
je salubonani 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 Studio 7 abalandeli bonke abakalo msakazo goqela ke umfowethu Sambali ke laphana e-Marathon azothi alandela kakhulu ke lolu hlelo umsakazo Studio 7 nabasakazi bonke ngiyanithanda nami ukuphawula ke ngendaba le yokuthi ke amazwi amabhoni kumele abuyele asambeni madoda ayisekenye indlela siyazi ukuthi ke kunzima abanye amakhaya adilika abazali bashona sisenamakhaya asazi ukuthi sizoqala kuphi kodwa ke ayikho enye indlela ngeke umuntu akaphongeke ukwenza izonda akhulume ngagxika ngayo yonke into ke umtoilethi laphana ke singenzanga lutho singamaZimbabwe okunye ke umuntu ebekuzonda ke kathi wenzela kahle kukhona okuzoyenzeka okuhle empilweni mhlawumbe i-chance yethu to go and build our Zimbabwe siye yakhe ilizwe lethu kakusha ke noma kunzima kodwa ke ayikho into singayenza ikhaya lekhaya sambeni asambeni mafowethu singaze silimale singaze sifiswe ke njengomfowethu lapha nowafaka buhlungu ayikho enye indlela ubuhlungu khona benye besebephila lapha besebenama-families khona lapha kodwa ke sifikile isikhathi ke sokubona sibheke emuva sihambe ekhaya siyovota mhlawumbe ke kukhona umlimi asilungiselele khona. Siyabonga kakhulu libe right salithanda kakhulu umsakazo Studio 7 abalandeli bonke salumna lupane dandana lenjani salithanda kakhulu.
Sake sazama ukubika ukuthi kulamasobhuku edandana amabili owesinangeni ngoShadrake Masimini Ncube lo uchaja 20 rand ngomntwana ukuthi amenzele incwadi ukuthi ayithatha i-death certificate kwenzeka ukuthi okukheshwa wathi ngu-Atwell Mawala Dube lo uchaja 50 rand ngomntwana yikho kulogogo welabazukulu olabazukulu abangu-5 wefuna ukubathathela ama-death certificate yikho wabhatalela ababili kuphela abathathu abasathathanga ngoba imali yakhe yasaphelela khonapho ebesizama ukuthi ngingalingatshela amalokhu
zamapolisa nje ukuthi azama ukwenza lokho eza inquiries kona kuma abiza abantu abahlanganise ba bantu bazazikhulumela siyacela civil siyacela civil
Salibonani, salibonani, lonke balaleli bestudio. Kungathaba uma lingavula ivoice yami. Kakade ngarekhoda bakithi kalivule. Mina bakithi ngilesikhalo ngimthwakazi. Umthwakazi angazi lokuthi sihlahla bani, ukuthi ngingathi beza ngithi sihlahla bani. Angazi ukuthi bazama ukuthini bona laba, bazama ukuthi bachitha yonke into nje esiyifisayo thina empilweni zethu. Thina singukuzama ukujinja into ibaleli thizana. Sikhathele ngezani phefu thina. Imuli yethu layo ikhathele bakithi abantu. Abazali behawula bese kunzimeni kuzanipf siyacela bayethu sivoteni kuhle kanti singesabini singethuselwa ukwethusela kade kwadlula singabona
injani studio 7 injani ngicela ukuthi likele imamelise laba aba-opposition lamandebele bona bangamandebele bemamele ukuthi upresident wethu thini abantu bakithi balahlekile ngokuneni balahlekile ukulahleka
uxolo isikhathi sesesidliwe ngumangoya sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama lami nguChris Gandhi.